Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sikwanise ukuplana loba kuyile sikwenza ngoba isiphi isikhathi. Yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale, njalo sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhayeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity, ukuthi i-government yona ngokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe nelinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuya emsebenzini. Ikwesebenza ukukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangelwe lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu. Sibe sesiya kwi-industry, njalo sakhangela kubana labo laba abe-tourism abayibalete foreign currency loba i-agriculture bancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima, yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa, kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho kuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engalelo mkhosi omkhulu. Njalo esekufuze kwenzakala kathesi sekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siyazikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance aye ngasimali, ngoba ungananzelela kungakhweza iy'holo zabo kuyaletha inflation eningi kakhulu because ihulumende i-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into ezafisa zikhangele ukuthi zenzakale.